indaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 11 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osekufanele abe ngumkhokheli webandla le-MDC u-acting president.
Kathesi ikhosi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimu-acting president, ama-delegates wonke aka-2014 nabuye sithi gwaqa uyekhetha u-president ofunwa ngabantu, hatho kodlakela.
Ibandla le-African National Congress yilo elinqobileyo kukhetho olusanda ukuqhutshwa kwele South Africa.
Kumnandi la eGauteng, abantu bajabula, the voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuthi our people have given us a mandate.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi we-First Lady Family Fun Day. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kuona lo umsakazo. Umkhokheli we-MDC uNkosazana Thokozani Khuphe uthi nguye osekufanele abe ngumkhokheli webandla le-MDC okwesikhatshana u-acting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress yokukhetha umkhokheli waleli bandla. Ulandela isinqumo somthethwandaba. Umthethwandaba ophezulu usanda ukunquma ukuthi umnumzana Nelson Chamisa lasomkhokheli oqotho webandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayikhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Khuphe okhulume lentatheli izindaba namhla uphinde wagcizelela kuStudio 7 umbono wakhe.
Ngo-2018 ngo-February kwakutsangirayi ebhubha, kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengo-president ngibe sengibizela kwi-Extraordinary Congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu, abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018. Siqalele khonaphana lapho engu-acting president khona ngibizi Extraordinary Congress, abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba Congress ka-2014 bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-Extraordinary Congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-Congress walo owe-MDC lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi ikhothi isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimu-acting president, liyakwazi ukuthi laphana wayenza udlakela laba bazitaka bathi ye mina enenjiwe yimu-acting president, kwasekusuka kwaba lokwehlukana khona lapha. So ikhothi sithe fanti kubuyelwe emuva, izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo. Ama-delegates wonke aka-2014 abuye sithi gwaqa uyekhetha upresident ofunwa ngabantu, hatho kodlakela.
Siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi yi-reality. Ubona ingani abantu bengakwamukela abe-MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhele ube ngu-acting president wabo?
Into ekufanele inazelele ukuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka-2014 yibe sikhuluma ngabo kakhesi. Abaka-2014 bona labo ngakhangela indawo eziningi, abantu bahlaba umkhosi konke ngikhona ngayo, yibo labo thina esifuna ukuthi babuye ngokuthi futhi esibuyele emuva. Phela asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili, singabuyele emuva kathi sesibuya-ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo, indlela esemthetheni, indlela elandela i-constitution, yiyo sokufanti siyenze. Abantu bezikhethele upresident abamfunayo, hathi lokhu anti ukuthi abantu bachaywa, sachaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyise isikhathi sonke. Lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyana. So nxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umumunjengakhona lokhu.
Seliqalisileni ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani?
Khathesi sesisezakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiwe kujudgment. La yena lo wahambisa indaba yangkhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress. Abazayala ukubuya akulanto esingayenzi, sizaqhubekela phambili. Thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho.
So acting president ibandla uyabe ulikhokhela lona ibizo liyabe liyiliphi?
I-MDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngiloba kuTsvangirai. Yiyo kathe sekuthiwa ngiyikhokhele. Abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazali abezokhetha upresident.
Siphinde saxoxa lo-ke ngunkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli webandla le-MDCT esixoxelayo eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, ngalolu daba.
Angakwenza lokho, angahamba ayebadinga enze labo i-Congress nxa efuna. Ngibone ngani kukuye lokho. Sokuzakwenza ukuthi abantu bangikhona okwakathesi lokhu bekulelo bandla yini kumbe sebekwelinye ibandla. Lokhu bembona yena njengomkhokheli kumbe sebebona omunye umuntu engumkhokheli. Kuyinto enzima kakhulu ukuthi ingaphunyeleliswa leyo. Njalo esingakhuluma ngayo thina, thina sikhangelela ukuthi ibandla liqhubekela lisiya phambili. Njalo lokho okunye okukhulunywayo nalokho okuvela emthethwandaba, siyazi ukuthi kule sinqumo esenziwa ngumthethwandaba eminyakeni emlutshwana edluleyo sathi sona ukukhethwa kukapresident uNelson Chamisa njengo vice president ngaleso sikhathi ekhethwa ngumkhokheli wethu umnumzana udokotela Tsvangirai kwakusemthethweni kwakuqondile. Leso sinqumo yiso esenza ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngendlela laqhubekela phambili ngayo. Ngakho-ke lasifikisa lapho esikhona. Kungasenani-ke into eziningi ezikhulunywa ngumama Khuphe kazikho egcekeni ukuthi uzithatha kuphi, ngoba phela la impumela yentolongo leyo akhuluma ngayo eyomthethwandaba kazange ngisho ukuthi sofanele ukuthi yena abe ngu-vice president kumbe sofanele abe ngu-president. Ikhulume kukhulumile layo, kodwa angiboni ku-affecta kumbe singathi kusehlula i-MDC ka-president Nelson Chamisa ukuthi iqhubekele phambili ngezinhlelo zayo. Ngoba siyazi ukuthi ngomnyaka ophelileyo uhambe wayenza i-Congress Stanley Square koBulawayo, lapho akhethwe khona ukuba ngumkhokheli webandla lakhe. Usefuna ukuba ngu-acting president njani yena ekade engu-substantive president. Uzafanele athi ukuthi yena i-Congress ayenza ngomnyaka ophele wayenza nge-constitution yiphi, njalo wayeqamulelani leyo constitution nxa ibone ngani yayiqamukile.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930 1380, laku 15460 kHz ku short wave. Ikhomishini yezokhetho kwele South Africa, Independent Electoral Commission IEC, isimemezele ukuthi ibandla elibusayo ele African National Congress ANC yilo elinqobileyo ukukhetho olusanda ukuqhutshwa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kube injabulo kubasekeli be-ANC elizweni jikelele ngemva kwesimemezelo sokuthi ANC yiyo enqobileyo ekhethweni kula mabandla edlula amathumi amane 48 abencintisa kulolu khetho. Phakathi kwabavotileyo abedlula izigidi ezilithumi lasikhombisa 17,668,318, i-ANC ithola amavoti edlula izigidi ezilithumi 10,026,047, okwisilinganiso esiphezu kwamathumi amahlanu ekhulwini 57.51%. Kulandela ibandla le-Democratic Alliance DA ngamavoti edlula izigidi ezintathu 3,618,992, okwisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini 20.76%. I-Economic Freedom Fighters EFF ibe ngesithathu ngamavoti aphose afike izigidi ezimbili 1,881,331, okwesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10.79%. Ekhethweni lwezabelo ANC inqobile kweziyisitshiyagalombili, kwathi DA yanquba eWestern Cape. Isiphathamandla sebandla le-ANC uMnumzana Nkengkeke Kana ubonge kakhulu abasekeli baleli bandla.
Kumnandi la eGauteng, abantu bajabula, the voters came out in large numbers and we are happy as the ANC kuti our people have given us a mandate.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-Eco Forum uMnumzana Kaiser Maswanganyi uthi bandla lakhe lamanye amabandla amancane edlula amatshumi amathathu abayemukeli impumela yalokhetho ngoba bekulokuqilibezela.
Njengoba abantu bebakwazi ukuthi bavote undlula kanye, kusho ukuthi le system yonke ayikho fair. Sifuna ukuthi lama-elections analifaywe, sibuyela phansi, siqale phansi.
Kodwa-ke inhlanganiso ezihlola ukhetho zithi lolu khetho belukhululekile njalo lungela ukuqilibezela. Ilunga lebandla lezapho uMnumzana Kanisha Zinkala ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kuyabathokozisa ukubona ukhetho luqala lusiyaphela kungekho oyethesa ibandla elibusayo kuba amapholisa umlando wokubangela udlakela.
Okunye okwenza kube lula ukuthi i-ANC ikwazi ukuthi iqhubeke ikwazi ukuphinda lokubuyela iyenze lokho okwenzayo kwenziwayo ukuthi i-ANC iyakwazi ukutshintsha umongameli. Uhlupho esiba lalo kakhulu e-Afrika ikuhlala kwe-leader noma inkokheli ihlale kubandla ingasuki.
Ingcithi kwezombusazwe zithi lanxa i-ANC inqobile, insolo zenkohlakalo nokulwisana kuleli bandla yikho okwenze usekelo lwalo lwehla lusuka u-62% kukhetho olwedluleyo lusiya ku-57%. Kukhangelelwe ukuthi iPhalamende ihlale kungensuku zatshwala ibisikhetha umongameli okhangelela ukuthi kube nguye njalo uMnumzana Cyril Ramaphosa. Nale Studio 7 Relay South Africa, New Benedict Nhlapo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampaba fowembuna,
lamlela ndwandwe.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa ubesedolobheni leGwanda namhlanje kumkhosi weFirst Lady Family Fun Day, lapho ahlangane labanye abesifazana njalo uthi ubhotabhota elizweni ukuze azizwele ngokwakhe indubo abantu ababhekane lazo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba lezinye ekhonale eGwanda.
UNkosikazi Mnangagwa uvakatshele kwelezansi emaNdebeleni kusukela izolo, lapho afike enhlangano kliniki eMzingwane kanale nathisa kliniki esamatobo. Utshelwe iziphathamandla zempilakahle ukuthi kulodubo lokusilela kwamaphilisi lemithi yabagulayo kulezi ndawo. Lamhlanje uhlangane labesifazane emkhosini wokujabulela oqhutshelwe enkundleni ePhelandaba Stadium eGwanda. UNkosikazi Mnangagwa uqale ngokudobha ingcekeza njalo kukhuthaza umphakathi ukuthi ahlale endaweni ehlanzekileyo. Uthi ufuna ukusiza lapho enelisa khona.
As you have seen, I've been to every province undertaking a number of charity-oriented initiatives.
Njengoba lizibonela sengibhode ilizwe lonke ngisenza imisebenzi yokusiza abaswelayo phansi kwenhlanganiso yami eye-Angel of Hope Foundation. Uhambo lokhu kuyangisiza kakhulu ukuze ngifinyelele kulabo abaswelayo. Sengibhode emadolobheni nasemakhaya ngixoxisana njalo ngisiza izwe Zimbabwe. Isizathu sokuthi ngivakatshele izigaba ngesokuthi ngisondele phansi kwenu ngizwe izikhalazo.
UNkosikazi Mnangagwa uthi kubalulekile ukuthi abesifazane labo baphatheke emdlalweni ukuze balondoloze imizimba yabo njalo baphumuze lengqondo. Ukhuthaza omama ukuthi bahlangane njalo nje ukuze baphume lamaqhinga azathuthukisa impilo zabo. UNkosikazi Janet Ngwenya oleminyaka yokuzalwa engu-62 osuka eLushongwe ngomunye walabo abagijimileyo wanqoba njalo uthi ulijabulele kakhulu ilanga lalamhlanje.
Ilanga lalamhlanje kuleyongumama ngibona ukuthi liyathokozisa kakhulu, ngijabulele. So kade kumele ngihambe, so ngibona ukuthi hayi ungangcono.
kusenza lokolunye udaba abanye abafundi emaphandleni bedlulekile kuya esikolo lapho zivulwa kuleviki ngenxa yokuswelakala kwemali. Sixoxe lomunye wabafundi besitezi othi ulokhu esihlalele ekhaya.
Besihlulekile ukuya ezikolweni ngenxa yokuthi abazali behlulekile kusithondela imfanelo zesikolo okubalisela amayunifomu, amabhuku. Ukwehluleka kwabo kwenziwa ngumkhonomi ongelamsebenzi, njalo ungaze uzame ukuthengisa amatamatisi lokunye akula muntu othengayo ngenxa yokuthi akula muntu olemali.
Unkosikazi Josephine Majaha oyisakhamuzi esitezi uthi babhekane lo dubo olukhulu.
Abantwana zivuliwe nje bahlezi emakhaya ngenxa yezikulufisi, amayunifomu. Khathesi kunjenje kufuna amatwa ngama-calculator lawo. Asikaze siyibambeni imali yokuthenga i-calculator. Indlala akudliwa lutho. Amabele akhwelile GMB esukela ku-22 aya ku-$40. Uphi 50 kg isukile ku 35 isiku $63. Esingakwazi ukuthi abantwana sizabathini.
Unkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, uthi lokhu esiyabela ukuthi indlala ekhona izadala kwanda kubudlwangudlwangu kubomama.
Esikwesabelayo ukuthi lonyaka ubudlwangudlwangu bunganda ikakhulu kubomama lemankazaneni. Ngomnyaka nxa kule ndlala kulo hlupho olunjengokuswela abantu generally akula kuthula. Abantu baphongucaphucaphuka nje bagcine besenza izinto ezingafanelanga. Ama-cases obudlwangudlwangu kulwa ubugebengu nje generally kuzakwanda ngoba abantu balambile.
Uhulumende usethembise ukuthi akula ngitsho lo yedwa ozabulawa indlala lonyaka. Utho lokhu lanxa iningi labantu lingatholanga isivuno esithe xaxa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngi-Albert Nube.
Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lapho axoxa lomnumzana Mojalifa Mukwele olilunga yena olwela ilungelo loluntu.
Ya okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, siyabona udaba lwegugurawundi seluqale ukuphuma njalo egcekeni kulandela ukungcwatshwa kutsha kwamathambo abanye abasitshiyayo. Ubona ungani lokhu kuzadelisa na inhliziyo zabantu ikakhulu besigaba seMandebeleni ukuthi ngokhetho luzayo bangavoteli ibandla elibusa?
Okungcwaba kutsha kwabantu ngababulawa ngumbhuqazwe akusoze kudelise inhliziyo zabantu, kodwa kuveza sobala ukuthi kulecala elenziwayo. Ngoba uma ungakhangela ubufakazi kutshengisa ukuthi hayi, ngoba ungakhangela kudala bebesala ukuthi kukhulunywe okuyikuthi kathesi ngibona ngazathi i-zits on the part of abantu emandebeleni ukuthi izikhalo zabo nama-efforts abo fowalalo ngokuthi bafuna ukungcwaba izihlobo zabo sokungani sokusiba seduzane. Kodwa ukuthi kudelisa inhliziyo zabo ngoba kukabile i-justice ezinye izihlobo kazikabi kwazi ukuthi izihlobo zazo zaya nga. Ngoba abantu abantu abangcwatshwayo kade zingaba semangcwabeni aziwayo ukuthi hayi kulamagrevu lapha, kulama-shallow graves lapha, but kulabanye abantu abalezihlobo ezathathwayo ezingazange zanjani zangcwatshwa. So akwazakali labo bantu, kunzima ukuthi abantu bangikhona kuthiwe kwangikhona inhliziyo zabo zipholisekile.
Ye, kodwa nxa sesikhangela udaba lwezokhetho siyabona ukubana izigaba zeMathebeleland ikakhulu iMathebeleland South lapho okulamangcwaba amaningi kakhulu abantu abasishiya ngesikhathi lesana bayavota bevotela ibandla eliyilo eletheswa icala lekubulala bona laba bantu. Ubona ungani kuzaba lo mehluko na ngenxa yalokhu kukhetho luza?
Kuzasem masinyane ukuthi sithi ukuthi kuzaba nomehluko kumbeni hhatshi lokuthi sithi ukuthi kwangkona balivotela njalo balivotela ngokulithanda ngoba uzanazelela ukuthi bandlaleli isikhathi sonke lesi belisebenzisa ukudlakela belisebenzisa ukuthontla kokhetho sokunzima ukuthi sithi abantu bemandebeleni sawuthi balivotela ngoba ukuthi umuntu kuzokuthiwa hhayi intombi ikuqhulile ukuthi ukhulume layo ungayithilanga isandla kodwa laba bebethila isandla kuthiwa umuntu umuntu angasivotelanga siza kunyamalalisa uma ungasivotelanga awusozihola ukudla so kube kunzima ukuthi sibe kwazi ukuthi bayivotela ngoba bayithanda kumbeni bayivotela ngoba bayesaba so kusesemasinyane ukuthi sithi ukuthini ukhetho luzayo impumela yangikhona ngemva kokubana abantu sebengcwatiwe abangcwatiweyo ngoba sikakubona ukuthini wokuze uhlelo lokhu kuyahamba kuyefika ngathi ngoba kwenziwe inhlanganiso ezimeleyo uhulumende ubekube ama-commissioners nje kuphela
hayi kuyezwakala ungavalelisa abalaleli
hayi sibongile.
Lo-ke umnumzana Motshalifa Mokwele holwela ilungelo loluntu obexoxa lo Chris Gande we Studio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula amadili aqoqwa ngabantwana besikolo labanye. Amavuzo Party sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwele amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association engenye yenhlanganiso ezikhankasela ukuqeda lolu hlupho.
Ukuze sicathile kungavumakali kodwa engithabekayo ukuthi sithe soza lomkhankaso abantu abaningi baphaphama bakubona ukuthi kuyingozi. Ngoba ziyimudi zibahlekelwe ngabantwana abafile bekubavuzi, abanye bashaye balimala, impilo zabo ziyabe zingasalunganga kusiyaphambili. Kodwa mbona ke umkhankaso esiwenzile usebenzile kakhulu ngoba nawo amapholisa akade engababamba abantwana laba besenza ubugaga lonke lokhu abonile ukuthi akusela mdlalo sesitshinga thina abazali. Futhi okwenze waba waphumelela yikuthi namayouth ngokuwawo amanye ake aphathekile kumkhankaso lesi.
Ye lithe abanye bake bachaywa abanye balahlekelwa ngabantwana ngokuya kube lodlakela yini kumadili la
kumadili la kubi kakhulu abanye babuya ngkhaya bezophoselwa kulo mntwana esilaye empophoma wabuya wazophoselwa nje sedakwe kumbe babemenzani kumbwanana namajaha amangaki bazomphosela nje eyadini ngekhaya unine ngekho wafice sebizwa ngabantu ukuthi buya uzobona lapho umntwana bamusa esibhedlela umntwana lo wayewakatshwa ngoba wayedabukile konke sengumuntu nje ozenzelayo kungasakhontroleki ukuthi angaphandle kwakhe walatshwa lakhathesa umntwana lo utraumatized umkazana lo uyambona ukuthi hhayi karayithi thina siyomntwana owasilahlekelayo samdinga for 5 days singamboni sagcina simthole semotshesile wayekuvuza iphathi e-amphitheatre laphana omunye umfana ubulewe futhi empopho masilo mfana futhi owabulawayo besuka kumavuza iphathi wona la
njengontombazana lo okusobala ukuthi mhlawumbe wadlwengulwa udaba lwasiwa yini emapholiseni
ye kukhanya abazali bakhe balise emapholiseni idaba leliyao lwasetshenzwa uyakwazi ukuthi amapholisa akithi ezimbabwe athembekanga kakhulu ayathengwa ngemali especially kuzolezi ezokudlengulwa kwamankazane angizale mbona icala lakhona eliphumelelayo ngobana umntwana lo edlenguliwe kuvuza iphathi-ke mina ngange mbone vele kulokuhlabisana kuhle namapholisa ngoba sake sademonstrata futhi ngendaba yonaleyi kudlengulwe emunye umntwana kodwa mina ngange mbone ukwenza kuhle kwamapholisa.
Onguye okhanya kumthinta kubi lapha bonke abantwana kumbe amantombazana yiwo ayehlelwa luhlupho lune
uyabona ukuthi into yabantwana laba khathesi laba abangabafana sebephatheka kuthi ngoba abantwana laba benje anje uyakwazi ukuthi abangabafana labo sebesenziwa abaphasi nabanye abakhulileyo amajaha amanye akhulileyo so omncinyane uyaphatheka kubi kumajaha la amakhulu la mankaza na wona la mangani ayaphatheka kuthi ngoba isikhathi esinye ngokungamankaza lokho okuncane kuyayenyeka kuhambe kumavuzi phakathi ngoba khathesi kube umntwana ole 14 years emzwe ukuthiwa naye amangisa abantwana ababotshiwe iyingxenyana abababotshiwe so yabona ukuthi umntwana lo uyabe mncane kakhulu so nje kodwa kuyafana kodwa kukhathaza amankazana kakhulu kuhlukumeza amankazana kakhulu
siyabona ke le uqhubile umkhankaso wenu babotshwa abantwana kuyini eliza kwenza khathesi okulandelayo ngoba mhlawumbe bayeza abanye njalo kumbe laba abaphumayo bazabuyela njalo
udaba lolasoze sibeke phansi anamama amajogo imeke sisebenze sibe layo lokubafundisa abantwana lokubatshengisa ngendlela zempilo ngoba ngiyabona ukuthi isikhathi esiningi abazali bebengabanakeleli abantwana ngodaba lezi sebebone ngani kakuko kodwa mbona abazali abaningi sebekubonile sokubeke sisebenze sindawoni asisoze sine umkhankaso sizayenza ngokuphela asisoze sine mntana ami imikhankaso kunjenje kuyakuziselela ukuthi singaba lo ngeyinye indlela yokukhulumisana labo amayithi siwahlanganise sikhuluma sivumelana sibe ledialogue sivumelana bephuma nabo besiyafundisa abanye babo abaphakathi bokwenza inselelezi kulabantu abadala abahayisa abantwana izimota imijovi kathali basezindaweni baphinde bahayisele abaveyi njenge-amphitheatre sifuna ukukhulumisana nomeyara wakobulawayo ukuthi yakunanzelela yini ukuthi abantwana yimele bavumelayo ukubhukha besiyakwenza ukugaka lapha la njalo sizaphinda sikhulumisane labo laba abalendawo okwenzelwa khona into lezi lamabhawabhawa lawo ngoba sewunamabhawa amaningi okwenzela khona into lezi kudingakala ukuthi sikhulumisane sithi laba siyabadala le mali nje lezi abaziphiwayo kumele sibone ukuthi abazali siyakhulumisana labo ukuthi hhayi alike liyiphungule lijani imali ingabi ningi kakhulu ngoba yeqini kuyenza besonele ukuthi-ke uwenza izinto zonke lezi sithathetha bemtho ngoba basebenzisa i-taxi sizathathetha le city council ngoba uyabaphi i-amphitheatre lezindlu thize namhlanje uvuke ngatshengiswe indlu lapho abafika benze khona amabuzi phana nibe abantu esifuna ukuthi sibabone labo khulumisane labo ngathi njalo babotshwe nxa bebotshwe umthetho uthathe isandla esikhulu njalo sizakhulumisana futhi namapholisa ukuthi sisebenze ndawonye sibe lobudlelwane bokuthi basincedise ukuthi laba abantu abenza lokhu abavumela abantwana babanye
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha kulona lolu hlelo ngesizwe ke impumela yemidlalo yePremier Soccer League namhlanje ke ibandla leHarare City belidibanele leBulawayo Chiefs kwaba ngu-0-0 imshwani leBlack Rhinos imshwani 2 iBlack Rhinos 0 kwathi ke iqembu leChicken Inn lanqoba eleHighlanders nge-3-0 ohlohlele iqembu lele leChicken Inn ngu-Amidu lo Agosto kuthi ke ZBC Caripa lingezi Platinum linqotshiwe ke eleplatinum Caripa 1-0 njalo kusasa ke sizadibana iTriangle leCapes United iyata leDynamos iHerentias leManica Diamonds iTel 1 leFC Platinum iwange leChapungo ke uPJ Stavo ke nehlabela ke lo professor sithemba liwukholisini umculo lo liuza uphuma ngapha mhlani kumsakazo wenu we-Studio 7 olivalelisayo ke ngosithandekile ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.